ibe kuhlangene izisebenzi university u ZFTU then abakwathi bekule public service the health service board emkhosi ayibuyanga then lo hulumende kube nama ministers athize ndakuyibeyo indlela umhlangano lo ukuthi sesikuthi sikhangele i-judgment e-Supreme Court yaphumayeleyo ukuthi hayi umkhathi angakhotha umuntu umsebenzi wakhe anytime njalo sesibone ukuthi hayi si-crisis lapha eZimbabwe ukuthi nge-Friday i-judgment iphuma khathesi sile more than 700 izisebenzi ezilahlekele imisebenzi yabo so sihlangana khonaphana sivumelane ukuthi hathi lokho akumelanga kwenzakale so sivume lesivumelane sokuthi kumele kube le presidential powers revisions upresident afake umthetho ukuthi kwenzakalayo lokhu vela kumele akwenzakale ngoba akumelanga kwenzakale
uhulumende yena u10
hayi sivumelane sithi laye uthi hayi uyabona sibili ukuthi kungabe kuthiwa vele kuyayekela kunjalo kungaba lodlakela ngoba abantu vele abaqhathelana manje ukuthi i-Gadget Bring Friday kathesi Tuesday sele mo dance venanda kavanga abachindelele abantu abachindelele yabo sivelana kuhle kuhle zakuba nokuphikisana bonke nje abantu bavumelana kuhle kuthi ha lokho mina ngizenzakala sibili
kuzayenziwa nini lokho ukuthi kuguqulwe lesi isinqumo esibekiwe
sivumelana nje ukuthi kusaphele izikho lapha ngoba kusasa sekumele kuqale izindaba yena le ukuthi kuhle kulungiswe kube le draft singazi nje ukuthi senza amagatha kakhulu umbese kumbe ngaphuza mbidana bathi sivumelana ukuthi sikhangela indawo yena le kusafike nje konapha nje phela kuziki kuyakuvelela phela iprogramu yena nale
manje labo asebevele bexotshiwe ke
yikho sivumelana ukuthi kube le president ya power because lokho kunye lokho kune two issues okokuqala bethe ikhole ngesetho instrument eza amenda i-labor act wenza umthetho ongasebenzi sabona thina njengesebenzi ethu lokho kuvela kusebenzi ngoba akusavikeli laba ke asebe-president kudala sacela kuhulumende ukuthi hhayi kunjani ke kube le presidential proclamation bozela le yelungile ilungile ngoba iyakuthi umsebenzi umthetho lowo bonke abaqothi umsebenzi ngenxa yomthetho lowo umthetho awusebenzi awulunganga vela kufanele kube khona savumelana ke ukuthi hhayi asifunde imikwena kuyena le ndlela yokuthi i-presidential powers